Ye umbhalo we-ATM lo ngumbhalo okhuluma iqiniso. Izanu idingani kuma-elections awe-South Africa. Ilizwe leZimbabwe lilenhlupho ezisabekayo okumele ukuthi i-government yabo izilungise. Bayehluleka ukuzilungisa sebesiza la. Ayisikho ukuthi beza nje ukuthi bazobona ukuvota kwakhona. Bayakhampena lokukhampena. So kuyinto eyangisayo khona lokho ukuthi izanu izokhampena eSouth Africa ibe busy ngama-elections eSouth Africa. Yona ilo hlupho lokuthi ama-elections elizweni kawahambanga kahle. Umnotho ufile. Kufakwa oziki bona laba kathesi kufuneka ukuthi kuthiwe khona kuyatshaywa abantu abatshintsha izimali. Instead ukuthi kulungiswe umnotho.
Ubona ngani kuyini okudingwa libandla leZANU PF lapha babancuku?
So izanu yokufuna lapha kuyini? Ngoba vele yaziwa ngokuthi ukuvota kayikwenzi ngendlela. Except ukuthi izofundisa i-ANC. Ukuthi khona ukhetho lutshontshwa njani. Kuyinto erongo kakhulu leyo vele kufanele ukuthi i-Independent Electoral Commission ikuvale khona lokho kuyinto. Angazi umthetho wabo ukuthi awuvumi ukuthi bakuvale ukuthi izanu kayisuke eSouth Africa. Izanu ilomsebenzi omningi kakhulu okumele ukuthi iwenze engawenziyo elizweni laseZimbabwe. Ukuthi izongena la izokhampeyina kutho ukuthi sikhuluma nje babhizi bafundisa i-ANC ukuthi khona amavoti benze njani ukuze bawine ngenkani. Okuyinto embi kakhulu. Ukhetho lweZimbabwe iminyaka leminyaka since 1980 these people have been there doing the wrong thing. So mina sina sivumelana labo abe ATM ukuthi abasuye laba bantu ekhethweni lweSouth Africa bayekele ukungenela entweni zikamakhelwane zehlulwa ngeza.